Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza
liloko liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I'll volunteer to be vaccinated ngoba usaphunqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edale lephalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court, uJustice Clement Phiri. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, uMnumzana Jelas Mawarire, ubeye ngemfa owayengummeli wembaro edale lephalamende, uMnumzana Tendai Sawanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Sevia Kasukuwere. Usabanu waba ngummeli wembare ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emele inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedale le-High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri abantwana abane, uMario, Palester, Felistas noDimpo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze sinqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya noba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeke ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhathi. Inkuthazo ekhona izahlala engeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice safe i-social distance.
Kunje kufe abantu abangamashumi amabili lane 24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe, osokuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane wabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1217. Abahlole batholakala beligciwane leli bedlula ikhulu 115, bengize inani laya waba zinkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33388. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane wodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane 26044. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakubi ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Afrika, osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi, loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lomongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
South Africa esilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane, labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile ngokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngawezisebenzi zempilakahle labanye abafakwe umsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lo muthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually
sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisela ukuthola lo umuthi.
For me, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba usafuna uqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, I. Maba hamba abanye bakhululeke bayihlatshwa, mina hayi ngizabona bona nxa sezivela hlatshwa. How do they react? I'm just afraid of certificate.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba yevaccine, ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka. But ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bazifisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa-ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina angifeel bad because ngikhule ngayo le nto. That's because why esikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi izani izojova basivalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozo bona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize utshela bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars eyimali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Dominic Raab ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathi ntambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe Central Intelligence Organization umnumzana Isaac Moyo, usikomitshi wamapolisa ukomishina Godwin Matanga kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilitane kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo lelo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedalele parlamente ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngelebhilitane siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sile simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlabuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengiyela bufakazi bokuba laba abantu abani yiwo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could stall some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Muriro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphendulisa inqumo esithethwe ngelebhilitane okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo sebhilitane. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso evuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijeziso lezi okusokwenziwe eBritain kuziphathamandla zikarhulumente kusokala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka, ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awumhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBhilithani ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuzethi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka-improve kuma human rights, ulokhe engaka-improve indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBhilitane liqondile ngokuthatha leli nyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda webandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kuthi bazama ukuthi batshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBhilitane lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBhilitane zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli ikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithethwana daba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBhilitane lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamachumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye labanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Sengani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu aba-vocal. Kuyafanana nalokho kwenziwa kubo-Opulence Shingono labo-Jacob Ngaruvumi labo-Fadzai Mahere. Kuyafanana. Uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile. Ukunikwa kwe-bail uSikhala mina ngiyamangala abantu besithi congratulations, congratulations yani, ubengamelanga abotshwe vele in the first place ngoba akalacala. USikhala wayengelacala, uNgarivumo wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebuholela esejeli akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And ungakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizo izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikasimini. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye empini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuthi, khonokhu kwephulwa kwamalungelo ethu, khonokhu kuphathwa njengongathiwa kasisobalo. Yikho sasikulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesilozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhizi wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makota ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live Talk namhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla ukwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana le-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impila kahle yabo ivela kundlela abaphila ngayo, labakudlayo kuqala kungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Basic needs are
panodikanwa nemunhu kuti arara panodikanwa
ma ama micronutrients ama minerals ama vitamins aka umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu kabasebenzisa abala kwethu zane babuye njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabo nyawuthi amabele lokunye. Inhlolisi zenziwa ngenye ingcwethi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla okwekudliwa ngabokhokho izinto ezingizigayelayo njenga intethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizigayile and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokho ezidliwe emakhaya.
Unkosazana Shelley N Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla kwakha umzimba eMakadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala lokugcwalisa isiso kuphela.
Good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama nutrients lawa atholakala ekudleni ayachiyana ama quantities adingakala ngomzimba like the amount ye protein oyithola emzimbeni ayisezifana ne amount efunwa ngomzimba eye carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini
like maybe udle umgano wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And
yeah.
We're going to go in that meal. That becomes good nutrition. Mabum zimba wako uso pile a little bit of everything.
Inengileng nchizo zempila gati ziti amanye amaze agulum kona fana labona mipia. Aselima izilimo zenduro. Ngakho-ke zikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba laye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama-immune boosting properties. Uhulumende ngokwalakhe icele wabeka uhlelo lwe-scaling up nutrition esebenzelana nehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba lamasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phose ayisitshiyagalombili 79 yokusungulwa kwawo. I-VOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigwaqela umabonakude iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo suleminyaka le engaka umsakazi wami. Kodwa sibe sicela like likuguqule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamavenda kunamatonga kwimhlobo eminingi kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini ngoba lobu ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinambi.
Alec Nyato okhulumayo, siwubonga lo msakazo. Selokhu ngaqala ukuwulalela mina ngo-2007 ngiyawubonga kakhulu.
umsakazi wakwa-Studio 7, ngithi Voice of America. Ukuma lokuqina kweqiniso ngikimi ngeqiniso ungathi usungule izolo. Kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo ngeqiniso, yikho lokhu mingazani uda uvule izolo. Kawuye phambili ngeqiniso, kumele iqiniso unganyikinyiki, ungethuselwa. Ume siusekele lathi abantu abalalela u-Studio 7. Ngiyabonga ngusogogwana lejombe.
Isisikhano kamavoyisi enu bakithi, saluthesa ti radio ayisekho emoyeni. Ungataleli sithathe ngathi lula sikwasi sidine kuwe lokho sikhuluma ngento wani. I-radio kayisekho emoyeni, asalitholi thina. Asikho ku-intanethi, thinabanje sihlala sisemsebenzini, so besilalela ku-radio. So i-radio ayisekho kunayini onayini. Sisicele sasadini ukuthi sicela lisinike i-channel selikiyo. Andini lata ama-channel azatshintsha kwathintini. So sicela imele lisitshele ukuthi libe lisithumezele ama-message. Abantu abaningi basalilalela, sisakwazi sizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la, lalela la. Into soyithunyelwa umuntu.
Mpumelelo Mafu, ngikhuluma ngise-St. Luke's. Mina ngithanda ukubonga umsakazo we-Studio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba. Usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe. Kuseselo Radio 2, kuseselabo Ezra Jesus Banda, sisizwa indaba yezimqotho. Sithi ngabe u-Studio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekileyo eziliqiniso, ngoba indaba zakathesi sesizizwa kuradio yakithi, hayi, azisazwisiseki vele, awulathando lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi. Zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe yiparty ebusayo. Aziniki ubufakazi obugcweleyo la kwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono.
Laba ngabantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bekhuluma ngomsakazo we Voice of America. Balichumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abayenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni se-DSTV Premiership kwele South Africa. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgadli unokusintizwa nguyedwa umdlali wesizalwane sakwele Zimbabwe wenelise ukulitshayela emambuleni kwimidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kwisigaba se-DSTV Premiership elizweni lase-South Africa. Kubadlali abalichumi abakulela abaphatheke kwimidlalo yesigaba se-DSTV Premiership abayisithupha abagoqela layo umntizwa abangene besuka ebhentshini, okuyinto umlandeli womdlalo wenguqu bangani zozathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe ngenxa ye-COVID-19 kusho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka kankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqhakathekile ukuba laba abadlala kwele South Africa, iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe, batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu leChakuma Chama Tsivandila, lona elitshaywe nge-1 kanyanga leBloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzai, layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu leGolden Arrows, lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1. Njalo uhlohle igoli labo elesibili nguMtizwa, yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri, yena ongene sekusele imizuzu eli-15 ukuba umdlalo uphele. UOviti Karuru, layo liqale lapho iqembu lakhe leBlack Leopards libhaxabulwa nge-3 kanya ngele-TS Galaxy ngomgqibelo. UWillard Katsande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe leKaizer Chiefs lichaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates, lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithuba lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusike kanye loGuda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo ele-Supersport, lona ebelidlala leleSwallows, njalo lo mdlalo uphele zingutshikilobhanqa 1-1. NgoLwesihlanu ubuthe lwezencube layo ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe le-Amazulu le-Stellenbosch, bona ophelele Amazulu linqobe nge-2-1. Iqembu leMamelodi Sundowns elisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo eli-15, njalo linqobe leChippa United nge-2-0. Endaweni yesibili kule qembu leSupersport, lona eliqeqetshwa isizalwane sakwele Zimbabwe uKaitano Tembo kanye leSwallows, amaqembu lawo omabili alemiklomelo engama-20 lathoba mnyembili kusithi ele Sundowns lemiklomelo ngama-33. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedi weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Musithandekile Mhlanga.